Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kusene mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu saka 8 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ePhalamende lamakhansila ezigabeni thize asekhankasela lolu khetho ngemva kokubhalisa enkantolo ye-nomination court izolo. Kambe isadaki sokumele ithathe manyathelo bani njengoba isithi siyamukele ngokusemthethweni ugwalo lwequla layo oluveza ukuthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Elinye ilunga lephalamende yeMelika likhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi engavuseleli ubudlelwano leZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila ezigabeni thize athi asekhankasa ngamandla edinga usekelo kuzulu ngemva kokubhalisa labo abazawamela kukhetho lolu enkantolo ye-nomination court izolo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo kuvalwa izikhenxe ezivulwe ikuxotshwa kwamalunga ikuxotshiswa kwamalunga e-TRC ngumnumzana Senge Zochabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Ababhalise izolo bagoqela labo abaxotshiswe nguChabangu abahamba nomkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa kanye labakucele likaChabangu labo ababhalise besithi bamela iTRC. Lokhu kusho ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kulamalunga eTRC amabili ancintisa esikhundleni sinye okuyinto abanye abathi ilakho ukuphazamisa leli bandla. Abanye bathi ukulwisana lokhu kuzadabula ibandla phakathi kugcine kusiba lama-TRC amanengi njengalokhu okwenzakala kubandla le-MDC. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena othi uChabangu ulakho ukuphumelela alubana ethe wamangalela labo abaxotshisayo ababhalisele ukuncintisa futhi bengamalunga e-TRC.
Kungumbono wami ukuthi if eza kuyaphambili a-challenge ukufanele ukungena kwabo kulamathuba amakhulu ukuthi uzaphumelela uChabangu. Why? Ngoba iphele sokuyaba lama the case eyahlulelweyo ngabahlulelayo ukuthi nguye olamandla awokuthi asuse laba abasusayo wabisele mba. Ngoba ke ma kuyukuthi laba be-CCC abakaChamisa bazaqhubeka phambili kuyabe sokusenza kunganje ngamadlwane ukuthi labana abanye babizwa bakhutshwe ePhalamende. Bethi bebiziwe bakhutshwa umthetho wavumelana laye besokuvunyelwa futhi labo abasho ukuthi bangene ngandlela bani akwenzi sensi sokungani nje ngamadlwane kuyikukholwa kwami ukuthi amajanda azaphela kube le nto enkulu ekhanyayo lobuntu lobumuntu omdala. Kungumbono wami ukuthi uzanqoba ngoba useke wanqoba vele. I mean iParliamente ithe mayithola incwadi yakhe ayibhalayo umdenda wayilalela wenza lokho okwakuthola kwenza. Umongameli welizwe lezi zinhlangothi ezihlukeneyo ezombuso welizwe iParliamente executive ka-president eyakuqala iParliamente yathola incwadi yavumelana naye. U-president laye wahle waqhubekela phambili wabeka amalanga awokhetho. Ukanti-ke la makhothi lawo ayenza futhi ahlulela ngendlela ehambelana. So angazi ukuthi yiphi iphakathi kwazo eyi-3 ezavuma ukuthi uChabangu anganqobi. Noma nje into yakhona abantu bekhala besithi ayinamthetho, ayinabuntu, ayinabukhulu, ayinabumuntu omdala, kodwa iza qhubeka injalo vele. uzanqoba uthabanga.
Lokho kungabe kukhombani ngempumela yama by elections kuyikuthi baphumelela ukuncintisa abaxotshwayo. Singabona bevotelwa ngobuningi babo kumbe unqoba abakamnumzana Thabanga. Mhlawumbe abezana PF.
Ukuthi ngibani ozonqoba ke sokuzoba nzima ukuthi sibe kwazi ngoba ziyabe sezihlangene nje engxabangxoza yena le esiyenzakele. Kodwa ke kusobala ukuthi abe-CCC badabuke phakathi. Kuzaba khona abazofuna ukuthi bavotele uThabanga ukube khona abazovotela yona i-CCC ngoba ma ubheka kulokho okuthiwa i-social media kukhona abangamthandiyo uThabanga abaze bamthuke mpela bambize ngamagama anzima. Kukhona abamthandayo. So ngezinye indlela kusho ukuthi i-CCC sidabuke phakathi okunikeza ke iZANU PF ithuba lokuthi ithole amavoti azayenza ukuthi ingene eParliament ngoba i-CCC sidabuke phakathi. So angiboni ukuthi i-CCC singabuye ithole amavoti ekade wathole kuqala ngenxa yakhonokho ukuthi kulabanye abazoba sehlangothini likaThabanga kuyekhona abasehlangothini lika le-CCC kaThamisa okukhozwe ikhonokho ukuthi sokunokudabuka phakathi. Indaba yakhona iba nzima ukuthi usho ukuthi ngubani ozophuma enqobile. Kodwa okusobala yikuthi yona i-CCC ayisoze iphumele le mpumelo efana neyakuqala. Akusize kube lula kubo njengakuqala ma kuyabe kuthiwe bayekeliwe bancindisa.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe futhi wayengumgcini sihlalo webandla le-APA kwele South Africa. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Luqhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lomhlangano we-SADC Summit oqhutshelwe kwele Angola ngomgqibelo lapho abakhokheli bamazwe omanyano lo abamukele khona ugwalo lwequla le-SADC elahlola ukhetho lweZimbabwe laphuma lesinqumo sokuthi lolu khetho aluqhutshwanga ngemfanelo. I-SADC ithi yamukele umbiko ogcweleyo ngalolu khetho emhlanganweni lo kodwa ayitsho ukuthi akhona na amanyathelo ezawathatha phezu kwalolu daba njengoba iqula layo likubeka sobala ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Abanengi abavumelana lomkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Thamisa ukuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho bathi umanyano we-SADC kumele uphoqe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi enze ukhetho olutsha kumbe akhulumisane lomnumzana Thamisa. Kodwa abezanu PF bathi lokho yikuphupha. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-Wits University kwele South Africa uDokotela William Jethro Mpofu ukuthi kambe i-SADC kumele iluphathe njani lolu daba.
Esingakutsho ukuthi khona kuphiyana nje kodwa ukuthi i-SADC okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhetho aluhanjiswanga kahle ngoba vele inkhetho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi i-SADC ingaphansi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhetho aluhanjiswanga kahle. Lokuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo. So kukubo ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi i-SADC engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organization lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sidlamasamo.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa a-democratic, a-legitimate, ahloniphekayo, kumele abantu bahlokome baphakame bethi singeke siphile kanje. kono piano kwenziwa na mazwe wonke nxa elwela inkululeko kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yayo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, le-UN izongena, abantu sebephakene balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asidli ukudla kwantambama kungalunganga, asidli ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula luthola ubahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi OCCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe ikutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kusadange bathi hayi njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle so kumele libizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kusadaki bethini khona.
Kusadaki kumele babuyele kodwa kumele bahlobonge. Kumele bakwenze kokubili nhlangothi zombili. Bethi bebhala izincwadi eziya kusadaki labo bemlanda uhulumende lo obugwelegwele obumenemene bemtshele ukuthi awungeke ukuze indaba lingalungiswanga. Osadaki labo-UN labo-AU bangenela sokuhlumuntu. Bangenela izinto ezimile, bangenela sokulemibido, bangenela sokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleleya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sasingayiseli kuzukuleyo yikhona kuyoguquka izinto kuleliya. Isathi sekwenzileyo yikugula amasango ukuthi sibonile siyavuma. Kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame hayi sesingayihlela-ke inkululeko yethu ikona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto.
Uchamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguchabangu sebemxotshele amalunga ephalamende ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa ayekubosadaki atshengisele ngapha ulwisana lochabangu futhi.
Ezabochabangu ngezangaphakathi okuyikuthi kule nti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-sisi ngeyangaphakathi ngiyomndeni ochabangu bazama ukuthi bethi bona kanti silwela inkululeko silwela umbusa kahle yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona esizibhekileyo ngeyangaphakathi leyani yesisisi ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle yindaba kulokubandezelana yindaba kulokukhethana yindaba njalo kulokuhlukanisana i-discrimination lo mbusa kabi ithirani uku-impose ama-candidates lokunye ngeyabe yangaphakathi.
U-Dr. William Jethro Mpofu yingcweti ecubungula ezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki eWits University kwele South Africa. Ilunga lePhalamende yeMelika elikukomiti yedale leSenate ebona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Jim Rich usekhuthaze uMongameli Joe Biden ukuthi engaze wavuselela ubudlelwano beMelika lohulumende weZimbabwe yena athi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Urich ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubeka engahloniphi amalungelo oluntu wathi kumele kukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kaMnangagwa uvele esefuna ukuba kube lamazwi asuke emhlabeni wonke azakwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-TPC umnumzana Gift Osalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama activists into okufanele ilungiswe inqabana i impunity is a bigger issue kweZimbabwe ungakhangela kulabantu ababe dala be ku regime kaMgabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezinkinga ngendaba ke yemthetho and the culture political culture ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngimbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende so indaba yama-abduction indaba ye-torture indaba efanele ilungise le ndaba ye-imprisonment liyakwazi ukubana ke uJob Skali usejele engelacala konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe
kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Thedi Ncube uthi ibandla lakhe kale kungeni okukhulunywa ngele Melika
usenetha weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongusukuma nje athi iZimbabwe yancindezela abantu ukuthatha ngapi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe and kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongusukuma nje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngaphi and ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso
ziyaqhubeka zisanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi lonyaka abaningi besithi kumele iZANU-PF ikhulumisane ne-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu kodwa uhulumende uyakulandela lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Okusemaphephandabeni iChronicle ithi iTripC ilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokudonselana okubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga alelibandla ePhalamende lakumakhansili ngomnumzana Sengezochaba ngu. IHerald yona ithi ukusilela kwesamende kuleli osokudale ukuthi intengo yaso ikhuphuke kwenze uhulumende wathatha isinqumo izolo esokuvumela abantu makhaza lamabhizimusi ukuthi bathenge isamende kwamanye amazwe. Uhulumende uthethe njalo inyathelo elifanayo ngemvundiso yefetilayiza. Singene kumbiko elisithumele yona.
Kanjani ku studio safe siyabonga lapha abantu abake bekhuze indaba yokuhamba nqunu le kathi izalungiswa nini abantu indaba abantu bethanda ukuhamba nqunu so kathi kuyalungiswa nini kono kwindaba yokuhamba nqunu le kathi yona ikhulumeza ayikuboni ukuthi abantu bahamba nqunu ithini ngokuhamba kwabantu benqunu so phandle la abeke ilungise indaba yokuhamba nqunu mana siyifuni thina
ngiyelele enkundleni yayi sizile ukuthi nomination court ingenile namhlanje ngemsebenze emibi ekachabangu kulabantu basemathebeleland abacabanga ukuthi khona wonke umuntu mangasemathebeleland kufanele asekele umbhedo kachabangu labo Kalpan Pugin uKalpan Pugin labo Chabangu ungabheka indlela abadiliza ngayo amaqembu iAMC indlela abayidiliza ngakhona kuyafanana lokho besebenzisa i-system efanayo namanje MDC yayilawa ama-structures lawo okukhulunywa ngawo kodwa bayidiliza bayiqeda nya uKhalo Pan Pugeni umuntu ohlala eyisikhulumeli somuntu omotshayo sonke isikhathi uKhalo Pan Pugeni uba yisikhulumeli sakhe kodwa ke kungasenani ngoba bazele imisebenzi emibi kachabangu useyenzile njalo uyenze kwazi ukuthi kona ule backup yenkantolo ule backup yeZANU-PF kodwa ke hayi ma-citizen ngenani libone ukuthi khona kuzahamba njani
uma vela abantu belithanda bazalikisela futhi uChabanga yangeke ezano PAP yakhe lefive yakhe ngoba eqinisweni isizathu sikaChabanga asicaci ukuthi ngesani ngoba ungeke uthi sembu ulilandela ulidilize ukufuna ukufaka izano PAP kodwa uthi khona uyalungisa ulungisani uMonzora laye wayezitshela ukuthi ehlale esitshela ukuthi yena umuntu olandela imithetho wepharty kodwa wayidiliza njani ipharty yena ilandela umthetho wepharty kuyafanana lento ekhulunywa nguChabanga.
Studio 7, Studio 7, sikubingelele kanye labalandeli bakho. Mina ngisacela ukubuza nje kubantu bakithi, isizwe sakithi, isizwe samaNdebele, isizwe sikaMthwakazi, ukuthi labo abasola into eyenziwa nguChabanga bake bazama ukuthi basichazele ukuthi kanti basola ini ngoba uChabanga wenza into enhle. UChabanga uxoshe abantu. So umbuzo elinawo bantu yikuthini? Yikuthi abantu baxotshwe ngubani kumbe abantu baxotshelweni? Okumele kakhulu uhambe phambili yikuthi abantu baxotshelweni, baxotshelweni ukuthi abafana bakhona le Harare khona leso zivele yibo sebekhetha ukuthi akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani. Yinto erongo yini naleyo yokuxotsha abantu abafakwe ngabantu baseHarare? Yikho amakhansela ethu angasebenzi kahle ngoba masekhethiwe laphana asasebenzeli umphakathi, sesebenzela labo bantu ababakhethile beba-impose from Harare. So babuChabanga, siyakubonga kakhulu ngomsebenzi wakho lo owenzayo. Laba bantu abazongena bazobe ngabantu abazobe bekhethwe ngabantu njalo bazosebenzela abantu, yikho esikufunayo lokho. Hayi, sibonge kuleyo ndawo babuChabanga lophugeni, into eniyenzayo inhle. Lo mfana wasemaswingo lo ozithi seyideputy mayor sesilwa kabuhlungu kanje waye angahambi ayolwela kibo khona ngale ngoba iZanu yantanasa khona ngale abantu bonke bavotela iZanu kibo khona lo mama bakhe waye nefuna ukuzoxokozela lapha kobulawayo lapha kahambe ayomela i-CCC ekhona le kibo emaswingo. Siyabonga.
Yongibingelele enkundleni ninjani basakazi bakwethu. Kanti i-CCC wayidlala ngabantu, wayidlala ngabantu i-CCC, bathatha indawo ka-Studio 7 bayenza indawo ukudlalela. Hawu bakwethu, kanti akusiyini nenithe aningenele ukhetho lwama-by-election? Benikhuluma la nifunga nigomela, nithi alilungenele ukhetho, kodwa namhlanje njengamanje ngilalele nje la, hawu senibhalisile, senibhalisile, benabuyisela futhi laba baxoshwa akuyibona abafakwa abangena ekhundleni ngokungekho emthethweni, nibuye futhi niyababuyisela futhi. Hayi ke lana ukudlala ngabantu bakwethu, lokhu kudlala ngabantu straight, nidlala ngabantu, nidlala ngabantu. Ngabe ngiserious, ngabe niyenze yonke lento eniyenza? Ayikho nje lento eniyenza, nibuyisela labantu abangena ngendlela engalunganga, nibuye futhi niyababuyisela. Hayi khona, hayi khona, hayi khona. Usengezo Chabanga uzobuye futhi abamise, nibe nikhale futhi. Yiyo lento ukuthi anibambananga, wonke umuntu ufuna ukuzenzela into yakhe. Hayi bandla nje elinganandlela ukuthi lona libhekephi ngompunzi idlemini, omunye udonsi uyale, omunye udonsi uyale. Nibabuyiselelana abantu ababengene ngokungekho emthethweni, nibabuyiselelana? Nifuna ukuthi kube njani? Niyaxova? Hayi khona, ayikho lento le, ayikho. Sidalo, 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 hayi khona. Sisisi, hayi, hayi, hayi khona. Khona la ku Studio 7 benikhuluma la, nithi nina alilungenela ukhetho lwama-by-election. Namhlanje selilungenela kanjani? Malilungena liphinde libuya liyenza same mistake, nithatha labantu laba abaxoshiswa abangena ongekho emthethweni yababuyisela futhi. Kahlahle nizodlala amatofi la.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, Edison Nyathelo khulumayo. Lonke linethi uSengezo Chabanga uright, alazi lutho, ulandele yazini. Amsho njalo ukuthi alinasihlobo esiyi-1 senisabulwa igugurawondo. Thina sibusuku ngezihlobo zethu ezabulwa igugurawondo. Ngizali igugurawondo leyo yenziwe iZanu PF. Yona le iZanu PF efuna ukubiselwa futhi esihlaleni uChabanga lo. Wonke la malunga la akhishiweyo ephalamende ngeke lwabone kubuyela kwe-CCC. Yabe iZanu PF sihluma phansi watch. Thina siqhuma impande zalesi sihlahla esiyiZanu PF ukuthi siwele phansi. Isihlahla sesibuna siyabona ukuthi manje sesifuna ukusiwina. Nangu uChabanga ubuya leyo lamakena amazwi athele uyathelezela, siyahluma watch, asihlumisa futhi. Hayi, thina sikhathele ngalo usengezo lowo, kakahambe kathanake.
Mshelele. Hayi siyabonga ke we Studio 7. Asiqhubekeni ngomsebenzi esawuqalisayo ukuthi konke siyabe sifaka lati ama points ethu iwemukela. Ye hayi sengisizwa labantu bakho bayakhala ukuthi kathi ugqumshelele siwakhala la yini angikhalalanga. Inkinga ekhona ukuthi sibaningi kakhulu esifakayo, then abasuccessful akuqhutheke benikezwa isikhathi ukuthi bekhulume lathi siyakhuluma. Kodwa ke mina into engikhala ngayo ikuthi noma ngisizwa abantu bekhuluma amalanguage zabo, bala amalanguage lawo obandlululo. Amalanguage obandlululo awakhi, a destroyer from a family, a destroyer ilizwe, a destroyer yonke into. What I'm trying to say, I'm saying in brief, bantu asiyekeleni ubandlululo. Loko kokuthiwa kuyaqunya ilizwe kwenziwani nani akusakhi, and abantu abakhulumayo ngokuquma ilizwe ngabantu abayabe ngaphandle, abakhulumi life besekhaya. Then enye point engifakayo ukuthi abantu bale problem ugqugquzela into ngekuyikhone, which is very very ridiculous. Loku ngekuzukukhone ukuthi wena uthithi uzaquma ilizwe kodwa wena usebenzisa isithupha seZimbabwe, usebenzisa amaphepha aseZimbabwe. Now usuzitshela ukuthi wena we have got nothing to do ngeZimbabwe, uyilokho. Hayi, that is typical lies ngamanga. Bantu ake sihlonipheni okusemthethweni womhlaba wonke jikelele. Wena mawule division with iZanu, talk about iZanu ungakhulume ngokuthi uyaqhuma ilizwe. Thank you. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amalunga ebandla elibusayo lamademokrasi kudale laphezulu lephalamende yemelika elesenethi avimbe imizamo yabebandla eliphikisayo lama-Republicans izolo eyokuphasisa isikhwama semali yokuphathisa ele-Israel empini yalo leqembu le-Hamas kuthiwa phandle ele-Ukraine. Sixoxe lo landela izombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringayi.
Into ehluphayo lapha ikuthi ama-parties akhona ama-Democrats nama-Republicans badonselana ngendaba zokuthi impi eye-Ukraine ongathiwa isiphumelele and then e-Israel ayiqalisa. Kodwa siyakwazi ukuthi abasekelayo ama-Republicans amaningi lapha they are of Jewish Israeli descent. So khonapho yikho ngantu abafuna labo ukuthi bathole a good report sesisiya kumkhankaso we-presidential election next year. Siyakwazi thina ukuthi u-leading candidate we-Republican Party u-Donald Trump wayezonda i-Ukraine ngendaba zokuthi babe ngafuni ukumnika amacala ayenziwe ngumntwana ka-Biden e-Ukraine. So wahle wabancitsha le aid laphana esabusa yena ku-office. Kodwa kathesi i-Ukraine sichayi Russia ngensimbi ezizwayo ngathiwa lapha sokulokudonselana, ngoba next year yikho kulwelwa khona ukuthi ama-Republicans siyakwazi ukuthi vele yibo abathanda impi, bathanda ukusapota izinto zempi, but kathesi kuyasimangalisa ukuthi abafuni ukusapota i-Ukraine kathesi siphumelele. Ngoba kuyabe sokukhulunywa ukuthi umongameli welizwe uBiden nguye owashutshisayo ukuthi bancedise i-Ukraine. So ku-general election next year kuyabe kungahambi kahle for the Republicans.
Ama-Republicans wona kungani kanti engafuni ukuthi kupasiswe ibhili elemali eziya kumazwe omabili, enye isiya kwele-Israel enye isiya kwele-Ukraine? Kungani khanya engafuni ukuthi ele Ukraine lalo liphiwe imali?
Ukuyala kwabo lokho is just the political gimmicks thina esikubonayo, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day baza pasa lona leli bill beniso after some debate ngoba iIsrael layo izabe sifuna iaid yona le ngokuchurch. So hayi siyabona ngantu abazaba lama solutions in a very near future, and sibona lathi ukuthi sebe lo speaker omutsha laye ofuna ukuthi izinto zihambe phambili ngoba ibill leku funda igovernment liyaphenduka I think end of this month, so kumele baqede zona lezi ndaba.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.